Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabuka kusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu.
Bamchiye vele sebecabanga ukuthi engaba engumuntu ose chonile ngoba ube sefentile.
Umthethwandaba unqume ukuba inkulungwane zabantu betirezi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izihlobo labangane kade besiyabeka owafela estokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kule nani elivunyelwayo.
Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20.
Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi umnumzana Bangi Malaba othi usesungule umuthi wokwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabuka kusa lamuhla. Bamchaya kabuhlungu ngamadoda amabili. Akukaziwa ukuthi uMakhumalo uchayelwe ezombusazwe na lanqa abamchayileyo laba bethethe impahla endlini bamchiya eqalekile. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Jurotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amadoda la angene ekuseni endlini yakhe benzo ugqekeza ifastela bafika bahluthunela i-TV, ama-cellphone amathathu le-laptop. Bamchiye vele sebecabanga ukuthi engaba engumuntu fentile. Okwamanje usesibhedlela kayenelisa ukukhuluma labantu abaningi kodwa sikhayelela ukuthi odokotela bazamsiza.
Sikhuluma nje yena ungaphi?
Okwamanje usesibhedlela khonapha kobulawayo. Esikubonke ukuthi simelele ukuthi bemthunge isandla ngoba bekudingakala ukuthi abe bemfaka ama-stitch. Ngathi inyawo bamchaye kakhulu enyaweni okutshengisa ukuthi usezabuyela esibhedlela ukuthi bayamhlolisisa nge-x-ray bebone ukuthi kephukanga yini emathanjeni khonapha. Kukhanya sibili usebuhlungwini njalo into ezwisa usizi kakhulu. Simfisela ukuthi abe ngumuntu ophola masinya ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Swithan Jirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba inkulungwane zabantu betirezi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izakhamizi eziyisithupha zetshilonga etirezi yizo eziselolu daba emthethwandaba zicela ukuthi uthathe leli nyathelo. umthethwandaba uphele sisinqumo izolo ebusuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Izihlobo labangane kade besiyabeka wafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu sakhe ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Utatenda Pasinyore wabotshwa ngempela sonto edluleyo esithiswa icala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 kodwa wavuka efile estokisini. Isidumbu sakhe sibikwa besilamanqeba ukuchaywa ephuke imbambo lengalo kodwa amapholisa athi wayedakiwe esiwayedwa. Uthe sesiyabekwa namhla bekulabantu abaningi amapholisa abahlasela abachaya ngapha ebahitsha ngentuthu ye-tegas kwabotshwa abedlula amachumi amabili. Sixoxe legqwetha umnumzana Brian Dube kodwa obengayisuye ophethe lolu daba.
Ubefanele ayongcwatshwa namhla eMthapa Cemetery. So abantu bebesiye eMthapa Cemetery badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona. I think amapolisa baqalisa ukuthi abantu beli baningi kakhulu mabenze umsindo, something like that. And kwaba lokungazwisisaniyo, basebethele i-tear gas, abantu babaleka ba I think bachi coffin endleleni bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni. Amapholisa alandela futhi besithi inumber yeni yedlula i-50 efunakalayo. Basebeqalisa ukubopha abantu from the cemetery ababotshiweyo. I think they were roughly over 20, but angikabi lama-details ngoba I'm not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe i-fine noma what.
Ugcine bekwa yini yena lo owasitshiyayo?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives already had the police and stuff, so kube ungasela ubuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu wachaywa, ukhanya ukuthi wachaywa, isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu wachaywa. Kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa, kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa yephukile kuze i-rib. So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba akula nje ukuthi umuntu ngathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayechaywe ikhala sibili, kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume. Kwakuntambama, abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba babesisaba la.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abangamachumi amabili nanhlanu 25 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,235 elizweni jikelele asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-coronavirus. Abanye bathi uhulumende waphangisa ukwekethisa imigoqo ye-COVID-19 okungabangela ukuthi igcikwane le-coronavirus lisabalale. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani leyo esiwabonayo mahle kodwa angeke siwathembe ngokuba ziningi izinto vele bezingenziwa ngendlela efaneleyo bekungathestwa ngendlela efaneleyo bekungalandelelwa lokho esithi contact tracing ngendlela efaneleyo ziningi izinto bezingahambi kahle ngakho kamanani angaba ngamanani siwabone athembisa ukwehla kanti baningi abantu abaningi abagulayo abafayo njalo abangangeni emananini lawo amanani lawa aphansi kakhulu kathembisi futhi ukuthi aliqiniso lonke ngokuba vele lanxa esesephezulu kazange aba liqiniso lonke ayengamanani alaba abantu abafinyelela ezibhedlela zikahulumende abakhulumileyo ukuthi bayagula baningi abantu abagulayo baningi abantu abafayo bengakhulumanga ukuthi ngigula nje ngiphethwe yi-COVID-19 ngakho lamanani kumele siwathathe kodwa sikwazi ukuthi base sibaningi abantu abagulayo labafayo ngaphandle kwalaba abasuka bebaliwe nguhulumende
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuvula njalo ilizwe lezikolo akusoze na kubangele ukuthi leli gciwane limemetheke njalo ngokubona kwakho
Izikolo lamabhizinisi lakho konke okunye kuzamele kuvulwe vele impilo izamele isebenze okuqakathekileyo ukuthi manyathelo bani uhulumende wathathayo ukuba ababalisi bavikeleke abafundi bavikeleke bonke abantu abathintekayo izisebenzi nabo bani bavikeleke bangavikeleka bona le community le umphakathi uyavikeleka ngokunjalo ngakho ke kumele siqhubeke sime ngezinyawo sisenza konke okuthiwa kumele kwenziwe lanxa sekuvulwe lezi zinto kumele abantu bageze izandla abantu baswenze social distancing abantu benze konke ukuthiwa bakwenze bagqoka ama mask bangakhiphi bangahambi kungadingekali ukuthi bahambe ezikolo kuzamele uhulumende abone ukuthi yonke into edingakala ama mask lokho kusanitize lokho kugeza konke kukhona nxa engavula izikolo engazange wafaka izinto zonke ukuthi zibe khona ababalisi labazali labantwana besikolo baza basengozini igciwane libuye likhwele ligcwale izwe lonke
Umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus e-citizens COVID-19 monitoring mechanism. Ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukuze maphandleni. Lanxa izakhamizi zemaphandleni sisamukela ukuvulwa kwezikolo zithi zibhekane lodubo lwemali kungakho kuza kuba nzima ukuthi zihambise abantwana esikolo uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda
Iningi labazali lithi inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe kodwa abazali bathi imali yokubhadalela indleko zesikolo ngabalayo ngoba bebehleze emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lanxa izikolo zizavulwa mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo Isakhamuzi eGaranyemba umnumzana George Ncube utho wakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugqobe esikolo
abantwana vele sebesemuva lazi mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni futhi ukuthi segombi noma segombi nanto abona ukuthi kuvulela abantwana abaningi ukuthi zivule mbona kulayi njengoba sokungamema but uyakubona uyakulazelela kodwa ukuthi nae khona phana ngabojuni khona phana ezigotola kuthi unesiyaphinda sibiseli
unkosikazi Eunice Nato phila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo
into bezibona kube nzima kakhulu izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo mina injenje ndanda abantwana sibebakhona 4 funze bahambe ezikolweni e-secondary 2 year primary angayenzi lutho bafuna ama-informa angilamali vele kwakathi esengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-informa angikwazi ukuthi ngaqabela ngayo
Amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi eNkulangugwe othi abafunda kumelanga baphiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala esikolo
abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasichaya kakhulu ngoba besilokhu esikulockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe kodwa ke ayikuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusiqhwaliselela abantwana isikhalazo lathi singaba naso sona lesinto ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyemba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Nginje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizuhetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hhayi nizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kulomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthi aziyavulwa ingxenye selebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki siyaphambi.
Abafundi abazabhala emhloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kude abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatsho lezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubike ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilishiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo okukhangelelwe mhlaka 15 lamhlaka 22 kuyona le inyanga. Kule ngxabangxoza ngokuthi izikolo lezi azilampahla ezeneleyo zokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 njalo labanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko eMathebeleland South, unhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Thina sikukhalelayo ukuthi uhulumende ahlale phansi nama-union abonisane nama-union ukuthi singancedakala njani ngoba ngomnyaka odlulileyo izikolo zavula uhulumente engahlalanga phansi lababalisi singakhulumanga ukuthi ababalisi babevele bekhalela imali ukuthi imali esiyihola yincane nokuthi sibuyele emsebenzini kungela zinto ezenelisayo njengama-PPE zokuthi sivikeleke lathi ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sikhalela ukuthi uhulumende afike lathi izikhalazo zethu ahlale lathi phansi esizwe ukuthi sifunani kahle kahle singakabuyeli emsebenzini.
Abantwana ke ikakhulu esigabeni seneso okuso esemathebeleland South ababikwa besehluleka ukubala njalo abangaphumelelanga emhlolisweni ka-grade 7.
Thina siqhelela ukuthi umntwana osemaphandleni laye akaqakathekiswe ukhangelisise ukuthi njengoba abantwana laba bengenzanga kuhle yini okungenziwa ukuthi labo bona bengasaleli kakhulu. Uhulumende laye ebona indlela zokuthi ama-online lessons lawo abantwana basemaphandleni lawo bayathola uncedo ukuthi i-pathrate le ewuleyo ingabe lokhu iqhubeke isiwo. So sikhalele ukuthi hhayi uhulumende akhangele wonke okunjengeholo lababalisi zonke izinto nje ezidingakalayo ukuthi umntwana afunde apase laye. So sikhalele ukuthi uhulumende akukhangelisise ukuthi hhayi ukuthi umntwana aze afunde umalisi kumele ebuye la ehole imali eyenelisayo ukuthi umntwana afunde kumele kube lalokhu nalokhuya.
Kodwa kahle kahle ungathi yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane lababalisi abangabesifazana emaphandleni kanye labantwana abangamantombazana?
Ababalisi abangomama abasemaphandleni baphila nzima ngoba lokhu abakukhalelayo kuningi kwedlula lokhu kukhalelwa ngobaba ngoba nxwani ngumama ithawuni ngiphinde ngihambe emsebenzini sengivele ukuthi angilamali imali yamayenelisi ngithona ngicabanga ukuthi kanti vele ngiza kuhlanganisa njani konke lokhu khangele futhi nabantwana abangamankazana abasevele ngisemaphandleni bahlangana nenhlupho eziningi and lapho abahlala khona abantu abakhangelisisi ukuthi umntwana oyinkazana vele okumhluphayo ngiyi abakafuni abakafiki esimeni sokuthi behlale phansi bezame ukulungisisa lokhu ngoba umntwana oyinkazana vele yaqakathekiswa njengomntwana oyimfana umntwana oyinkazana uyazithwala uyathola ukuthi yabe umnikazi wesishikebe ngumuntu bekuwumuntu omdala abantu lokhu indaba yangikhona iphonge ukuvalwa nje abantu bekhulumisane nje umuntu ekhiphe inkomo ukuthi hhayi indala yangikhona ayiphele kunjalo umntwana lo akasezele lutho empilweni ngoba akula muntu omncedisayo ukuthi naye azame ukuthi isinde
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwemibiko emathebeleleni south kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elwela amalungelo ababalisi labantwana emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris. Ngiyabonga but Gandhi.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19.
Yebo umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi lelilo lithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enalayana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So nga-denature kujuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa isekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa i-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena ngoba ungananzelela abantu abale COVID umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini so kulesikhwehlela isikhwehlela senisana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane yikho uthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula khampana emaphatshini lingadobhi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale ngoba wona umuthi yigasi edissolve emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi i-safe for the lungs kodwa isenelisa ukutshabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika i-chai spike protein kwa-oxidizer is called denaturing as well. Ibulala i-protein leyana so ingabe isabambelayo ubusuyikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha siyawudissolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elithwala i-oxygen yalo ku-blood stream ligijime lihambe konke lapho kuyakhona igazi lifike libhombe lapho kulama othwa ngama-pathogens khona kulo mkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina ukusizile entweni eziningi. Wona kawelapha umkhuhlane nxa unathile umuthi kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic side othwa ama-acidic sites angabi khona so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi onalo?
But Chris, baningi sibili noma nje sizagcina sizibophisile kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approve. Sizazama ama approvers, siyazama eBotswana, siyazama eZimbabwe, siyazama lase South Africa. Kodwa abantu abaseduzane lathi wena ungabuyithi umama wami uyagula. Angeke ngikukhangele nje kumbe mina ubaba wami angagula. Angeke mphonge umkhangela mina ngikwazi ukuthi lo muthi osebenzayo. So abantu sibazi abaseduzane lathi abangani bethu izihlobo zethu ngokwazana kwethu siyancedana. Nxa sincedana kwampana so far thina sile 100% recovery and abantu sesibasizile bedlula o 300 nxa silanganisa abeZimbabwe eHarare ebulawayo lase Botswana lase South Africa and abanye sibakhiphe kuma ventilator abanye sibakhiphe ama oxygen.
Ngamafitshane ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kwizifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi?
Yebo but kande mina i-background yami i-analytical chemistry nga studied le microbiology nga studied wonke le bit of biochemistry ngazobenza i-marketing much later and ukusebenza kwami insebenza ngingu water quality expert so lapho ngikhona ngiphete ilizwe lonke leli engilo ku water quality ngisebenza ukuba ninika amanzi recycled water ngiyaba treatela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance.
Okokugcina ungavalelisa abalaleni.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7, siyabonga kakhulu. Inkosi inhle, inkosi isinike le nto okuthiwa ngumuthi. Umuthi lo nxa olesihlobo sakho esiphethwe yi-COVID ungadikazi ukukhuluma lathi. Siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi izihlobo zethu azingeke sizekele sisifa. So balele be-Studio 7 ngizacela ukuthi hayi nxa lile abantu abagulayo lisitshele sizabona ukuthi siyakhona. Yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sifike sibe laphe sisuke sebe sizwa ngcono. Umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela. Nxa umuntu ezekhiphe isikhwehlela use-right. So uzengayasila nje kuphela. So kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy. Hayi, siyabonga balele be-Studio 7, inkosi libusise lonke.
Lo-ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Chira, wazi, kuzi nae, na na re, enda mo na inga bimboma, aicha kuchindiri kande ngoma, anyera verasi mapopoma, ati na darone kuchizo peke shaka oma, mana hai, yonki nto tabi kona, zonye mafigi zolo yole kona, pafeti uoza lizo mbona, aba megaba wani lapa, hiko beno mbona, mana hai, avandofa dechi muti sofa,
lo lwethu lwalamhlanje ngisikhangele ezinye zenhloko zendaba.
Ikolo lake nimbomeza zwa
umthunisihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabukakusa ngamadoda amabili amchaye kabuhlungu.
Siluqibake lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, ngilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.